Siyabonga Sandra Locris. Licho nanjani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 18 ngompalakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mgela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona mina kuhle kakhulu ukuthi sithathe isikhathi njalo ukuthi iZim Rights iyathatha isikhathi sokuthi ikhumbuze abantu ukuthi amalungelo abantu aqhakathekile kakhulu.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZim Rights iqhuba umkhosi wokunanza abantu abalwela amalungelo oluntu.
Ngikwamukele ngentokozo kakhulu, ngikujabula kakhulu ngento engiyitholile namhla ngenxa yokuthi ngizengakucabangela ukuthi ngatholana lento enjalo okwanamhlanje. So yinto engiyamukele akhulu njoba ngiyamukele ngenhliziyo yami ngizayithabile kakhulu akathi esiyise.
Ophila lobugoga bokungaboni umnumzana John Madubeko oqhuba umsebenzi wokuziphilisa ngokuphendla esitaladeni ecula njalo etshaya ikatala elumntwana wakhe oyintombazana ukholiwe baphiwa uncedo lwesipho samachaco omculo. Amabhanga amaningi elizweni aqalise ukunikezwa imali yamatshe okumele isetshenziswe nguZulu libhanga elikhulu lelizwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Association, iZim Rights, iphakathi komkhosi sikhuluma nje okunanza abantu abalwela amalungelo oluntu. Abakhethwe ukuthi babe lakho ukuthola imvuzo bagoqela amalunga edalela ePhalamende unkosazana Jesse Majome, umnumzana Joseph Chinotimba, umnumzana Thamsanqa Mahlangu labanye. Asebeke bathola imvuzo yeZim Rights bagoqela intatheli zindaba umnumzana Pindai Dube legqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa. Umkhosi weZim Rights lo wenziwa ngesikhathi abanye besithi uhulumende uqhubeka esephula amalungelo oluntu. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kuhle kakhulu ukuthi sithathe isikhathi njalo ukuthi iZim Rights iyathatha isikhathi sokuthi ikhumbuze abantu ukuthi amalungelo abantu aqhakathekile kakhulu. Kodwa phela amalungelo abantu ezikhathini ezinjengalezi ezokuthi umkhono mowile kangaka aphathwa athwaliswa nzima into eziningi kakhulu. Ngibona engani kungabe kuqhakathekile ukuthi banxa behlangene kunjalo kukhulunywe njalo ngokuthi kathi indaba eziningi zomkhonomi ezinye zifana kanjalo ziphatha njani ilungelo lomuntu.
Elizweni okwamanje sokule commission ekhangelane lezamalungelo oluntu iHuman Rights Commission, ungathi yenza umsebenzi ngemfanelo na, iyawaqhakathekisa amalungelo oluntu?
Ngibona ngani sesekhathana kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi siqale ukukhuluma ngokuthi amalungelo abantu angabe enakekelwa kahle yini. Ngibona ngani sesemuvanyana lapho kufanele kube khona ukuthi i-commission le ibizama ukuthi ithole amandla kumbe indlela esebenza ngayo ibe yiliyane yokuthi umsebenzi ewenzayo kawubanjwa yi-executive kumbe ngelinye ilunga likahulumende. Kasikafiki kuleso swange sokuthi abasebenza kwezamalungelo abantu kumbe kuma-commission basebenza ngendlela ama-commission afanelayana lawona lawo esebenza ngawo kwamanye amazwe. Kusafanele siwadingele amandla njalo sithi esingakuthi ngesikhiwa siwakhulise institutionally. I-commission ema-human rights esencane kakhulu, isakhasa, kayikafiki esibangeni esingathi isingasiza abantu.
Kuyini ongathanda ukukubona kusenziwa nguhulumende emizameni yokulondoloza amalungelo?
Uhulumende angakwenza ukuthi azikhiphe yena labanye bakhe labantu abasebenza kuhulumeni abaphezulu bazikhiphe kakhulu emsebenzini wokuthi kwenziwa njani ukuthi sihloniphe amalungelo abantu kwenziwe ngamakhomishini abantu abamelele khonokho bengaphanjaniswa njalo indaba esifana lokuthi kule corruption zenza ukuthi kube nzima phela ukuthi labasebenza endaweni zamalungelo abantu bangesabi kumbe bangacabanga ukuthi kathi mina ngingasila njani empilweni ngokusebenzisa amandla engilawo kulolu hlangothi ngibona ngani sesemva kakhulu njalo kufanele sikhangele ukuthi amalungelo abantu kakaze kwelinye ilizwe lesemhlabeni aphumelele ukuthi alondolozwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 kwelebhilitane. Ophila lobugoga bokungaboni umnumzana John Madubeko oqhuba umsebenzi wokusiphilisa ngokuphendla esitaladeni ecula njalo echaya ikatali elomntanakhe oyinkazana ukholiwe baphiwe uncedo lesipho samacaco omculo namuhla ama musical instruments. Lokhu kulandela udaba olwethu lweStudio 7 emoyeni kumaviki amabili edluleyo. Kulapho ke omunye wabalaleli balumsakazo aluzwe khona lolu daba waba lozwelo lokupha limuli uncedo kodwa wacela ukuthi engabethwa ngegama. Sigxume uMadubeko ngesikhathi esamukela isipho lesi.
Ngikwamukele ngentokozo kakhulu, ngizikujabula kakhulu ngento engiyithole namhla ngenxa yokuthi ngingakucabangeli ukuthi ngingathola nalento enjalo okwanamuhlanje. So into engiyamukele umusa kakhulu njengoba ngiyamukele ngenhliziyo yami ngizayithabile kakhulu akathesi ngize.
Ya manje ungasitshela ukuthi kuyini osuza kwenza kathesi uzadinga yini abantu abakuncedisayo ukuthi licule yini kumbe kukhona ozakwenza?
Hhayi ingqondo yami ngicabanga khonokho ukuthi njengoba sengithole khonalokho eyabe endakho ngidinge lami abanye engizabe ngincedisana labo. Noma kodwa kathi okakathesi akukakwani okufunakalayo filukuthi sibe njani njani so sokumele ukuthi lokho ngicabanga ukuthi so lokho okuseleyo ngakwengezela njani kodwa nathesi ngisebenzisa ikatari le-box guitar mayathesi lokho okufunakalayo kuyakufunakala amakatari lawa amagetsi si-electric amakatari njalo kuyakufunakala noma ngaze ngithole two le-amplifier nje impfaya leyisebenza incane kube yalokho ekutholileyo incane ayikuphakamisi so into engicabanga ukuthi ngabe uNkulunkulu angincede ngithole nje khonokho kodwa mboni ngani hhayi ngizazama labantu bayeaze bengincedisa ikuzicabanga ukuthi ngitholane labanye bami labokathi baficele ngilezinto ezikwanileyo futhi angeke ngiphonge ukuthatha abantu into ezingakwananga.
Kahle kahle kuyini okuphiweyo?
Ngiphiwe isethi yama-drums namaspika amabili amakhulu.
Manje bona abantu abaza kuncedisa ukucula nxa kuyikuthi konke ukutholile bakhona yini?
Abanye labo sibili ya labo abanye lokho ngibathethe amadeti into lokho sihambe ijalampijala lokuke labo bayayithaba nje ukuthi hhayi nxa kungakwana hhayi abantu bakhona.
Hhayi sikufisela inhlanhla. Manje umculo ozabe ucula uyabuthiwani?
Hayi umculo wakhona ungakaculi kakhulu ngifuna ukuthi khona leli hleli luze mhlawumbe kuzawuye ngifuna ukuthi i-CD yami yokuqala ihlizo iyatheka khona hale kodwa hhayi mina sayirumba lo mbhaqanga futhi iyahlanganisa.
Lo ngumnumzana John Madubeko obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGweru
enkabi. Jesus Christ was born on Christmas Day.
Nyempela ubumumethe ubuningi umnyaka 2014 kodwa ku Studio 7 sithi loba kunjalo asiyugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla. Nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha. thumelani i-text message ku-WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizabala njalo inombolo 1-202-465-0318. La kustudio7news.com. Ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalonyaka emangweni okuwo. Ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangane. I-Studio 7 ngeyakho.
Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord.
Abahlala emaphandleni bathi ukuba lukhoni komnotho welizwe sokusenza behluleke ukuthola ukudla lempahla zokugqoka ngesikhathi sekhisimusi okwedlula abasemadolobheni ngoba bona beswela ukumqoka okokuziphilisa okugoqela amanzi okunatha kanye lempuphu. Umkhokeli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai izolo usole umongameli Robert Mugabe esithi uhulumende wakhe nguye owehluleka ukulungisa umnotho welizwe wona owawusungcono ngesikhathi sikahulumende womanyano. Ukansila Mpongiseng Sibanda okaward 19 eMalindi eNkayi uthi iningi kalicabangi ngelanga lekhisimusi kodwa ngokuthi liza kudlani ngosuku losuku.
Kulobu nzima obukhulu isihloko sami engakutshela bona lapha okwenzakalayo. Into lekhona ukuthi uzule ithole idola lokhu kuthi ugayise kodwa lokhu ukuthi uyecholisa impuphu yabantwana akuzile ukulithola kwakhona. Ngitsho lo osebenzayo balutshane esingathi basemsebenzini abaningi babamba kodwa kabatholi lona iholo labo elaneleyo. Bagcina bethiwa amahafu hafu behlehlethunelwa sekanomuntu okuyebolekayo. Lapha mntakamama indaba ekhona lapha kulukhuni afuna ukukutshela amanga. Ubungcono kalutshane silabo yikuthi thina la sichupha okungamabedlana kwethu esibe seselakho eziphandle kodwa kayisibo konke abaseselawo amabelana la esasalimile. And kuza kuba nzima ukuthi anelise ukuthi athenge ukudla kwekhisimusi elengelampuphu. Kuzaba ngcono ukuthi athenge impuphu yabantwana ukuthi badlile isithwala kunokuthi kulungiselele izinto laborayisi and so forth ngoba kunzima kangani ngoba iyona imali yakhona kayikho.
Ngezinye indlela singathi ikhisimusi ivele ayisathakazelelwa njengakuqala sokuyikuthi nje abantu bathole okokudla.
Hayi vele ngathi singasayithakazeleli ngoba siyabe sifisa ukuthi ngasiyayenza kodwa kasinalutho. So kunzima ukuthi uyenzani uthi bona kungcono ukuthi ngithole nje okuthi ngibonde abantwana bahle oba bambe okuya ethundini nje bambe umswane ngoba angake ngiqinise ukuthi bazajabula namuhla kodwa kusasa kusiya lengasela kokwenza.
Lo ngukansila Mpongiseng Sibanda okaward 19 eMalindi eNkayi obekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eNkayi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Incwadi kwezempilakahle sezixwayise inkokheli zokholo lwesiKristu ukuthi zehlukane lomkhuba oyingozi okwekelisa abantu abaphila legciwane le-HIV ukunatha amaphilisi ama-antiretroviral drugs. Kubika intatheli yethu Mavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumqondisi wohlangothi olubona ngendaba zegciwane umkhuhlane wengculaza kanye lowofuba uDr. Owen Mgurungi emhlanganweni lentathele izindaba wokufundisana ngolwazi phezu kwesimo segciwane elizweni owenzelwe emahofisini amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights. UDr. Mgurungi uthi akumelanga inkokheli lezi kwezokholo ziqhubekele phambili zibangela ukungathathi amaphilisi kwamalunga azo ngoba kuthiwa seliphelile igciwane emizimbeni yazo. Ukhuthaza abezokholo laba uDr. Mgurungi ukuba lezi nkokheli kumele ziqhube umsebenzi wokutholisa uZulu ukumphathisa kulondoloza impilo yakhe ngendlela ethiwe ngumbhalo, bavumele abezempilakahle baphathe umsebenzi wabo wokwelapha abadinga lolo sizo bathathe imithi yabo okufana leyama ARV okumele bayinathe impilo yabo yonke endaweni yokubatshelela eceleni kuthiwa bayekele. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Amon Mpofu okhokhela uhlangothi lwenhlolisiso enhlanganisweni yeZimbabwe National AIDS Council.
Esikunanzelayo ukuthi ugatsha lwe-National AIDS Council vele lona kuboard yalo lulaye omele ama-churches onguye okumele bahlangane njengamatshiki bezokholo bakhulumisane ngenhlupho abahlangana lazo. Sinanzela ukubana njengoba ona kunjalo ke thina njengenhlanganiso ye-National AIDS Council sizaziqakathekisa ukuthi bona labo abamele abezenkolo bazame ukukhulumisana labona labo abalenhlelo ezingahambelani lenhlelo zethu. Siyakunanzela sibili ukuthi bathi bona nxa unatha amaphilisi lawa, nxa ususindisiwe ungayekela kunatha amaphilisi. Kodwa thina siyala ngoba umkhuhlane lowu awelapheki okwamanje.
Umpo futhi kuqakathekile ukuba lezinkokheli zikhuthaze abalandeli bezinkonzo ukulandela imikhuba encedisa ekuthini baqhelise isikhathi sabo sokuphila lanxa belalo lelo gciwane, hathi ukuchumayela ngendlela ephambuka embhalweni ogcina kubangela ukulahlekelwa kwempilo zabo.
Siyaxwayisa ke uZulu ukuthi gaqakathekise kunatha amaphilisi loba nje behamba ema-church nxa betshelwa lokhu bengazi bakuthatha njengeqiniso. Kabaqhubeke benatha amaphilisi kodwa kasalela abantu bana bahambe ema-church wona lawo. Kabahambe bayekhonza kodwa baqhubeke benatha amaphilisi abo, ngoba bangayekela ukwenza njalo bazalahlekelwa zimpilo zabo, okungayisikho kuyinjongo yethu. Sifisa ukubona umuntu wonke elizweni leli ephila kahle, even laba balegciwane beziphilela bengelahlupho. Sizazama ke ukuthi sibize bonke abathungamela lezinkolo ukwenzela ukuthi sikhulume labo sihlezi phansi ukubana lokhu abakwenzayo bazwisise umkhuhlane lowo, kwenzela ukubana nxa besenza ama-decision anjalo abe ilawo ama-decision azancedisa uZulu wethu ubanabele impilo kahle.
Uhulumende uhlezi ekhala ngalezi nkokheli zokholo ngalesi senzo ekhuthaza labo abazithi ngamaprofita ukuba behlukane lomkhuba okuqambela uZulu amanga bethi seliphelile igciwane ngemva kokuthandazelwa. Ingcwethi lezi zithi kumele uZulu azi ukuba kawukatholakali umuthi ongelapha ingculaza, ngakho labo abaphila ngamaphilisi kumele baqhubekele phambili bewanatha, hathi ukuvuma ukutshelwa ukuba bewayekele ngoba kuyingozi enkulu njengoba bekhona asebelahlekelwe yimiphefumulo ngaleso senzo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lamhla liqalise ukunikeza amabhanga elizweni lonke jikelele imali yamatshe okumele isetshenziswe nguZulu. Isikhulumeli sebhanga leli umnumzana Alson Mfiri uthi imali le ekhandwe kwele South Africa njalo elesisindo sezigidi ezilitshumi zamadola eMelika i-$10 million izanceda kakhulu uZulu ukuthola intshintshi. Abathengi bebehlangana lodubo lokungatholi intshintshi endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela esitolo lemjoveni. Ake sizweni uMfiri exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Njengokuthembisa kukasibalukhulu webhanga lesizwe uDr. Mangutsika, namhla amabhanga amabhenki aqaliseke ukusa izimali zama-bond coin kwabezitolo. Abezitolo yibo okumele baye ebhenki besiyathatha le mali. Baza kuya njalo nxa kuyukuthi bafuna ukuyintshintsha isiya-ke kumali yamaphepha. Sikhangele ukuthi kungabi nenkinga kulolu hlelo, ngoba-ke sithe sikhuluma-ke labamele abezitolo abe-Retailers Association of Zimbabwe, sikhuluma labe-Consumer Council of Zimbabwe, abamele abathengi, sikhuluma-ke labamabhanga. Bathe bona basekela lolu hlelo ngoba lwenza ukuthi abantu bathole intshintshi, hathi ukuthi abantu balokhu bephiwa iziwiji njengentshintshi. Sibona ukuthi lolu hlelo kumele-ke luye phambili. UZulu uza kukwembuleka inkophe ngokuya kwesikhathi lo ongakazwisisa ukuthi kuyini lokho esizama ukuthi sikuse kuye uZulu.
Ubona ngazani kungahamba kuhle sibili njengoba kulabanye-ke ade bengani bathi ungani kwakusezokuhambe kuhle?
Sidube ukuthi abantu babuze ukuthi bakithi asizwisisa ukuthi lokho kuyini. Sithe sibachasisela sabetshela ukuthi limali ayiso mali nje makhaza, imali enziweyo yafakwa laphaya. Ngemva kokuba sokudingeke izigidi ezingamashumi amahlanu zamadola esingathi iyo iguarantee epha ukuzinza kwemali leyo.
Umnumzana Alson Mfiri yisikhulumeli se-Reserve Bank of Zimbabwe obekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo nomnumzana Samson Nhliziyo okhangelane lezemali emabhanga.
Amandibilisi la sabambe kuhle sibili, afike kuhle ngesikhathi esihle kakhulu ngesikhathi sekhisimusi. Abantu lesebenza nelise bayenelisa ukuthi bahambe bezitolo bethenga impahla zabo besazi ukuthi itshintshi bazayithola ngoba kuhle ukuthi uma usiya lawo esitolo wenelisa ukuthola itshintshi yakho. Njalo into ozithengayo uzithenge uzithole uthole itshintshi eqondileyo esemthethweni njalo.
Ye, masi sikhangeleke abantu nxa ungathola imali yamajele enengi uyayinelisa yini ukuthi uyibisele njalo ebhanga ukuthi uthi ucela ama-US dollars?
Kakhulukazi mbona kuyinto enhle sibili, uyenelisa ukuthi uhambe la ebhanga uyetshintsha uthole imali yephepha ye-US dollar ngoba kusemthethweni lokhu kwenziwe kwaba sobala ukuthi wonke umuntu angenelisa ukuthi akwenze konke lokhu ngoba ungekele ukwenza njalo ebhanga kuyawukutsho ukuthi uyaphambanisa umthetho ofakwe yi-RBZ.
So singathi ke labo abangasoze besebenzise imali yamajela balakho ukuthi bebojwe yini kumbe kuyakhulunywana nje?
Okwamanje kathesi njengoba kuqalisile nje namhlanje ngithemba ukuthi wonke umuntu uza ngokuhamba kwesikhathi uzahamba esejwayela, uzajwayela ukuthi mandebilisi la ayenelise ukuthi umuntu akwazise ukuthola itshintshi njalo ayenelise ukuthi ahambe aye ebhenka.
Umnumzana Samson Nhliziyo ukhangelane obekhuluma le Studio 7 kobulawayo. Obona ngenhlupho sikaZulu kunhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Chitema ugcizelele esithi kumele uZulu ayamukele imali.
Akula lutho olwenza ukuthi khona kungahambi kuhle ngoba into le kade sikhala ngayo kwesikhathi eside kakhulu kufikela 2009 sisithi khona abantu sebenikwa izwiji banikwa ama-receipts ngiyofuna imali yakho yokuthi khona iyobhadala ikhombuza isuza ngathi babe ngakuniki i-change. Kathesi sebesiniki i-change. Kasiboneni ukuthi kuzahamba njani. Angiboni ukuthi kulolutho olungayenzekayo. Imali kuphela ezasebenza lapha eZimbabwe. Sizwa ukuthi khona yiyo ezaba khona, bathi khona i-bonded. So it has a security and stability.
Yes, kukhulume labanye ke abathengisa amatamatisi lokunye okutshiyeneyo besithi ukuthi bebambe imali leyi kungabahlupha. Kuba sungazani phela izimdola ungathini kona?
Ah, umuntu njani ongakhathazeki lalokhu lalokhu kuyenzeka, kuyenzeka kubantu kade belezinto eziningi ezibahluphayo ezingalungiswanga. Lokhu bafuna ukulungisa okade kungaso right. So kasibanikeni isikhathi lathi sibone ukuthi kuhambe kuhle, singene lathi sonke singameleli sithi sibone ukuthi baza kwenza njani obani.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema ngowenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe. Asizweni umnumzana Xolani Moyo ongomunye wabathandabuza isisindo salimali.
Ya makhweni lawa sizwile utabuya but hey bona ngani azasitshwalisa nzima la makhweni la because bathi asebenzi iZimbabwe kuphela. So thina njengabantu abangama-traders bona ngani uzasitshwalisa nzima ngoba siyabe sifuna ukuthi singathi kodi US dollar le masiye botswana sithinte kube amapula sithe masiye South Africa sithinte kube amara sithe but manje ama ungabalela lama coin la amaningi lawo uyathini sirudi yakwa.
So manje libona ngazani liyakwenza njani liyabe lisebenzisa amarandi lama US dollar kuphela lokho alisoze lokubambe vele?
Angazi ukukhona siza kubamba kuzingenzani but akuyabongela plan but hayi sina kithi akusichazi lokho.
Elikwesaba kakhulu kuyini lapha mfowethu?
Into yesabela ukuthi ama-customer amaningi lese abuye vele intolazo zakuthenge kakhulu olusalo lama-coin. Usufuna ukuyathenga out sokukhathi into esibuye ukuqashelisa manje kathesi. Ngoba somele uyetshintsha ukuthi abanye bakutshintshele nge-rate ephansi. Bakutsho ukuthi ama-coin sithatha imali engaka. Amawula users siyathatha imali engaka, amawula ama-coin imali engaka. Kuyazokuthiyana. But ngapi government yonithi ikhulini engize iyabe isuka handi kulabo 25 cents labo 50 cents so 50 cents ayi 2 yabo le dola but uthola ukuthi encenga kusinta wena ama 50 cents ana ayi 2 usofuna idola omunye umuntu uthi ukuthi hayi ngiyawunika ayiyeni.
Umnumzana Xolani Moyo isakhamuzi sakobulawayo. Inhlanganiso ye-International Organization on Migration ithi sokulabantu abaningi abaphathwa njengezigqili lapho besuka emazweni abo bedinga ubuphepheli kwamanye amazwe. EleZimbabwe ngelinye lamazwe alabantu alezizalwane zalo eziningi ezidinga ubuphepheli kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwethi ecubungulezo kwethulwa kwemibiko umnumzana Zenzele Ndebele endawonye lomkhokeli weZimbabwe Migrants in South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena onguye osungula lingxoxo.
Uthola ukuthi umama labantwana basele ekhaya eZimbabwe kobulawayo, ubaba ubuye ngapha eGoli azodinga umsebenzi. So yinto ke ephambanisa kakhulu imuli, yinto ephambanisa kakhulu isigaba ukuthi abantu besuka elizweni lapho abazalwa khona ngesizathu zokuthi akulamsebenzi bebuye ngapha eSouth Africa. Yikho sikuqhakathekisa thina usuku lolu olokhangela ngabantu abasuka emazweni nabe siya kwamanye amazwe, ngoba kusinika ithuba lokuthi sike sikhangele ukuthi kade vele kuyini okubenza basuke, kuyini lapho abafikela khona okubahluphayo, kambe kuyini okumele kulungiswe ukuthi lento ehluphayo ingabi khona abantu behlale elizweni labo.
Nanko ke umbuzo umnumzana Ndebele uyabuza lapha umnumzana Mabhena uthi kathi kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besuke elizweni labo ikakhulu eZimbabwe.
I think inkinga enkulu eZimbabwe lapha ikuswelakala kwemisebenzi, sikhangelele ukuthi abantu bakhangele ukuthi bethole imisebenzi eminingi, kodwa nxa i-economy ingayenzi kuhle ukuthi ukuthi abantu abayithole imisebenzi. Ilizwe leZimbabwe ilizwe elilabantu abafunde kakhulu, minyaka yonke bayakhitshwa abantu e-university lapha, mhlawumbe ama-graduate afika abo 3,000 every year or more in each university, and sama-university afika angazi kumbe 5 or 7. So bonke abantu bona laba abayitholi imisebenzi, okwenza begcine becabanga ukuya eGoli bekwelela bo-America bo-UK. AmaZimbabwenzi agcwele ilizwe, umhlaba wonke bedinga umsebenzi. So umsebenzi yiwo, ukuswelakala kwemisebenzi kokwenza abantu besuki, kukanti le economy yeZimbabwe layo ayitshengiseli ukuyi-improve, ngoba wonke umuntu wayele hope ukuthi after ama-elections ngo-2013 kuzaba nobungcono, kodwa izinto zilokhu zingakatshintshi. Okwenza abatsha ikakhulu bethi hhayi, mhlawumbe ngingaphuma ngiye kwelinye ilizwe ngingathola impilo engcono kulale ngiyiphila eZimbabwe.
Umnumzana Mabhena, siyasixoxela abanye sizwe besithi bona kungangcono umuntu azidubekele eselizweni lakhe kulokhu uyadubeka ungaphandle kwelizwe. Wena ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala abantu bagcina sebengasela buntu yini ngokuya emazweni?
Abantu bayathiyana, bakhona abanye abauhlupho abalubhenselayo abathi thina hayi loba kumnyama loba kunjani sizahlala sikhona apha eZimbabwe, asisoze siye kwamanye amazwe. Kodwa singakuvuma ukuthi inengi lakhona ikakhulu ngesikhathi sendlala ukudla bebehamba besiyathenga eBotswana, ngesikhathi kungela amafutha ezimoto bebehamba besiye eBotswana kumbe besiye eMessina. Ungakhangela iMessina namuhla ithuthuke ngaba ithuthukiswa ngezalwane zeZimbabwe abavele behlala ekhaya besuka besiya kwamanye amazwe besiya woda, ngoba ke abantu abasebephila ngakho labahleze ekhaya yikuwoda, ukuthi i-economy yethu siyiku-economy yokuwoda, kusela indathu yindlela abaziphilisa ngayo. Bebe sebesibona kungcono kulokuthi bayehlala emazweni, ngcono behambe besiya woda. Kanti ukuhlala emazweni akutshintshi kangako indlela umuntu avela athi ephila ngakhona. Yebo, yekuba khona okuba khona.
Umnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Migrants in South Africa obendawonye lengcweti kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele. Ngamafitshane sikhangele ezemidlalo, iqembu leDynamos lamhla likhethe umnumzana David Mandigora ukuba ngumqeqeshi walo omutsha ngemva kokutshiya umsebenzi kukaKalisto Pasuwa. Kumdlalo wecricket, inhlanganiso yeZimbabwe Cricket namhla ixotshe umqeqeshi weqembu lesizwe uStephen Mangongo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk lapho esikhangela khona indlela zokwethulwa kwembiko ngobulembu kulezi nsuku oFacebook labo WhatsApp. Olivalelisayo ngu